uhlelo lweproject Vote 263 lukhangele ukuhuga abasakhulayo abaningi ukuba baphatheke kukhetho lomnyaka 2023 ngokubalanda ezinkundleni abazithakazelelayo zangalezi nsuku kwezemidlalo, imiculo lokunye. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba eHarare namhlanje, umholi walenhlanganiso umnumzana Yangason Madede uchasisa kabanzi ngabakhangelele ukukwenza phansi kwalolu hlelo.
And we implore them to be the change they desire and to also present themselves for
part. Uhlelo esilusungula namhlanje lujonge ukuxwayisa abatsha ngokuqakathekisa udaba lokuvota. Sifuna ukuba wonke umuntu enelise ukuvota okubalisa abatsha. Kumele bazi ukuthi kulilungelo labo, kutsho uMadede. Uqhubeke ekhuthaza abekhomishini eqondisa ezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission ZEC ukuthi ibone ukuba umumo oselizweni uyavumela abatsha ukuba baphatheke kwezombusazwe, njalo kumele uhulumende aphumele inhlelo zokuphiwa kwabo incwadi ezifana lezithupha lama-birth certificate ukuze babhalise ngobuningi babo, ngoba kulilungelo likazulu wonke ukuba avote. Abatsha balwemukele ngenjabulo uhlelo lolu besithi luwabonisa ngokuqakatheka kokuzikhethela inkokheli elabatsha phakathi. Umnumzana Matthew Dube ngomunye wabasakhulayo abalombono onje.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi abatsha behambe ngokuningi babo bevota. Yenelisa ukuthi kube lenguquko, ngoba umqondo wabatsha lomqondo wabadala kuyinto etshiyeneyo. Umqondo wabasakhulayo kuyinto etshiyeneyo labo abakhula dala, abadala bethu abayibo abazali bethu njalo. Kho kathesi thina abatsha lalela amapiano kuyinto eqakatheke kakhulu ukuthi ngendlela esilalela ngayo amapiano senze njalo lasekuvoteni, hambe ngobuningi siyevota.
Lokhu kugcizelwe ngomunye osakhulayo uPia Sibindi othi kulusizi ukuba abaningi abenelisi ukuvota ngenxa yezizathu ezihlukeneyo.
Udaba olunye oluhluphayo ebantwini abatsha ekubhaliseni ukuvota yiludaba lwezithupha. Iningi labo kabalazithupha ukuthi bebhalise ukuvota. I-information nambona uhulumende efake information eningi ngokwakathesi. Izekhi ye ibivula ama-centers awokuvota. So ngamafitshane ngathi khona mina angiboni kule information kulo lwazi oluningi indaba yokuvota, njalo abatsha baphanjaniswa indaba yokuswelisa.
Ezinye iingcitshi ezicubungulayo zombusazwe zithi uhulumende we-ZANU-PF akalasifiso sokukhuthaza abatsha ukuba bavote ngoba esisaba ukunqotshwa kukhetho. Kodwa okubandla le-ZANU-PF umnumzana Jairo Sincube uthi uhlelo lolu akumelanga lube sengani lusekela ibandla esithi kuba mutsha akutsho ukuba umuntu engavotela i-ZANU-PF.
Lokhu sesikujayele nxa sisiya kukhetho kwelakithi. Siyakwazi ukuthi labo asebejayele ukudliwa bajayele ukuthi nxa sisiya kukhetho ekhethweni bahle beqalise amanga, beqalise ukusenga lezi mithi.
Abatsha abaningi kuleli bakhala ngezinto ezifana lokwethuselwa, ukuswelakala kwemali yokuncintisa, lokuswela amaphepha okuba bavote. Abekomishini ye-ZEC kunyanga ezisanda kwedlula basungile uhlelo lokulanda abantu eziqintini ukuba babhalise ukuvota endaweni eziseduzane labo. Abaningi bathi lolu luhlelo oluhle okumele luqhutshwe zikhathi zonke, lungamiswa. Ngimele isitudio 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.